Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 22 kuZibandlela 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezanu-PF lithi liqhube kuhle ukhetho lwama-primary elections elizweni lonke lapho okumele kube lama-by elections.
So izanu-PF lithi isitshengise yona ukuthi endaweni zayo lapho yena ibilama-MP lama-councilor khona kuzange kube lokuxotshana esikubonileyo ku-opposition. Yikho nje abantu bayakunanzelela njalo, uzulu yakunanzelela khonokho. So hayi, silethemba lokuthi thina sizawina leli election ezikhanzi.
Siphinde saxoxa lamanye amabandla ezombusazwe ngaloli daba.
Silungiselele njengebandla ukuthi khona sihambe siye baphinda njalo lokhuyana esakwenza ngo-2018 kwakungani kuya kuba ngomntwana kulokhu esiyakwenza khathesi. Khathesi sesifikile isikhathi salokhuyana ukuthi nxa wadla into yomnikazi sokufuze uyihlanze.
Siza kuzwa impumela yemidlalo phakathi kweqembu lewangelele iNdlovu iyanyathela kwimidlalo ye-Division 1 kanye neminye imidlalo.
Thina singahamba sizitshela ukuthi ngoba sidla iNdlovu iyanyathela, so kulandelani ukuthi le Ajax sizaa kanjalo. Sabe siziqila, thina sisemsebenzini oqotho, sisibuyela la siyedlala phansi sikhohlwe kwanamuhla sisebenze kahle. Khona kuqalisa lokho.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kuwona lo umsakazo. Ibandla leZANU-PF lithi liqhube kuhle ukhetho lwama-primary elections elizweni lonke lapho kumele kube lama-by elections, njalo lilungiselela ukuthi amabizo alabo abazancintisa alotshwe edale le-nomination court mhla ka-26 ngeviki ezayo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo kanye lamalungiselelo aqhutshwa ngamanye amabandla aphikisayo azancintisa kulolu khetho.
Embikweni engakavezwa ngokusemthethweni libandla leZANU-PF, uNkosikazi Betty Kaseke ubikwa ngenqobo egwazana ukuthi kukhansili kuward 34 uNkosikazi Ellen Mutuma laye wanqoba. Umnumzana Nigel Kaseke unqobe kuward 35 eMfakose. Umnumzana Taurai Marembo waphumelela kukhetho lokudinga ozamela umfakose edale lephalamende. UNkosikazi Joyce Magweba unqobe kukhetho lweHarare Central. Ibandla leZANU-PF lithi lizanqoba kulolu khetho ngoba lisebenze gadalala kumnyaka eminingi edluleyo selokhu kwaqhutshwa ukhetho. Lokhu kuchaswa ngumnumzana Munashe Mtutsa omela abatsha kubandla leli ngobulawayo.
UNkosikazi libandla labantu ama-by elections abuya kathesi ungananzelela kakhulu abangelwe yingxabangxoza lokulwa nokuxabana okwenzakala emabandleni aphikisayo. So iZANU-PF lithi isitshengise yona ukuthi endaweni zayo lapho yena ibilama-MP lama-councilor khona kuzange kube lokuxotshana esikubonileyo ku-opposition. Yikho nje abantu bayakunanzelela njalo, uzulu yakunanzelela khonokho. So hayi, silethemba lokuthi thina sizawina leli election as it comes ngoba siyakwazi ukuthi abantu sebebonile imisebenzi yenjengohulumende kwa-comrade Emmerson Mnangagwa, imigwaqo yalungiswa.
Isikhulumeli se-MDCT ekhokhelelwa ngumnumzana Douglas Monzora, umnumzana Witness Dube uthi bayathokoza ngokubekwa kwelanga lokhetho okugcizelelwe ngowayemela iBinga North edale ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Lokhu okwenziweyo kakusethusi ngoba thina vele salungiselela ukuthi sihambe njalo ebantwini ngaphakathina kwesikhathi esasivele sihanjiwe emthethweni. So ke silungiselele njengebandla ukuthi khona sihambe siye baphinda njalo lokhuyana esakwenza ngo-2018 kwakungani kuya kuba ngomntwana kulokhu esiyakwenza khathesi. Isizathu yikuthi khathesi sesifikile isikhathi salokhuyana ukuthi nxa wadla into yomnikazi sokufuze uyihlanze sokufuze uyikhiphe ngoba umnikazi into yakhe useyifuna abantu bebelokhu bemelele kusukusela ama recall
umongameli wabeka ilanga likamhla ka 26 Mbimbitho njengelanga lokhetho embikweni okwazisa ngelanga lokhetho umongameli wazisa njalo wabeka ilanga likamhla ka 26 Zibandlela ukuba ngelokubhalisa kwabafuna ukuncintisa kulelo khetho ekudale le nomination court ukhetho lolu kwakufanele luqhutshwe ngomnyaka ka 2020 kodwa ladluliselwa phambili uhulumende esithi usaphatheke ngomsebenzi wokulwisana lobhubhane le COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Abalimi abahlaliswa kuChina Plaza yaseGwanda bathi babhekane lengxaki ezitshiyeneyo ezidala ukuthi bengalimi ngokugcweleyo. Lokho kuvezwe emhlanganweni wabalimi bedubane eThornwood East belomphathintambo wezokulima umnumzana Anxious Masuka ngolwesine obevakatshele kulindawo ukuzohlolisisa isimo emasimini. UAlbert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Omunye umlimi umnumzana Steven Nathi uthi lanxa belesifiso sokusebenza ngokugcweleyo akusavumi ngoba sebekhulile, kungakho kuyadingeka ukuthi basizwe ngamathalakitha ngesikhathi sokulima.
Uhlelo lwe-government abalwenzayo ukuthi silime ngokugebha lolo luhle kakhulu, lwenza ukuthi sithole ukudla, siyavuma. Kodwa kabasincedise lapho, basincedise, basinike at least njengathi iThornwood East yona le inje nje bayabona lapho ukuthi ugovernment uyabona, basinike i-tractor lokulima. And then bangasinika i-tractor lokulima, siyalima kutholakale okuningi ukudlula la. Then siyaba sesikhavile ukuthi i-government ingawesti imali sifida.
Lokho kugcizelelwe ngumnumzana Jordan Gugubele othe bafisa ukuthi amabhange abolekise imali ukuze baqhube inhlelo zokulima.
Basiboleke izimali ukwanisa ukuthi silime ngoba silezifiso sibili zokulima, but ezinye izinto zisibulalayo ukuthi siyakwathiwa khona hayi kulezi mali ezimele zinikwa abalimi asiboni lutho. Siyacela kakhulu bantu bakithi.
Abalimi baveze njalo ukukhathazeka okukhulu ngendlela isiphala selizwe se-Grain Marketing Board esiphuza ngayo ukubabhadala nxa sebehambise izilimo zabo. Ngalokhu umnumzana Sibonkosi Mlawuzi uthi kuyadingeka ukuthi imali abayibhadalwayo ilinganiswe ledola leMelika.
Cela ukuthi ama-prices ayithi ama-tonnages abe pegged nge-US dollars. Sithi noma sibhadalwa nge-local currency, imali liyana ibe yimali esizayibhadalwa ikhangele i-price ye-US dollar, siyibhadalwa nge-rate yabe yiyo i-bank rate yaleso sikhathi. Ingazi yasale siyasalele emuva ngoba nxa bangasinika i-price namhla down the line 6 months liyana imali yabe siyibe inflation.
Umnumzana Meshack Moyo yena ukhale ngobugwelegwele obenzakalayo lapho kule nhlelo zikahulumende zokuncedisa abalimi ezifana lokwabelwa inkomo ezithi azifike ebantwini kodwa ziphelela kuziphatha amandla.
Siyalima izifuyo ezinjengezinkomo, sibonga uhlelo lukahulumende asenzela lona olwezifuyo ukunikeza abantu abangabalimi bezifuyo izifuyo, kodwa besicela kakhulu ukuthi izifuyo lezo zifike ngapha kubalimi zingaze zaba izifuyo ezinikezwa umuntu lemuli yakhe ingabe labangani, kodwa zifike kubalimi.
Umnumzana Mika Dube yena utho udubo olukhulu ababhekane lalo ngolokutshontshelwa izifuyo ezifana lenkomo labo babhemi okudala ukuthi kube nzima ukuthi balime.
Lapha sithole nzima even ukulima izinto ezinjengozifuyo onkomo madonki, kwesinye isikhathi sesisizwa sisesaba lokuthutheka ngoba abantu babuya besithathela izifuyo. Lokho siyacela sibili ukuthi kube le ndlela sibili engathi ivikela ezifuyweni, sibe lezivindi ezokuthi sikwanise ukuthi sithenge izifuyo fuye sisiya phambili, ngoba kwakhathesi sizwa sisiba lokwesaba okukhulu ngenxa yendlela esitshontshelwa ngayo.
Umnumzana Mkhundulelwa Ndlovu osaphethe isihlalo somkondiso ezokulima ezansi emaNdebeleni ubeke ukuthi iningi lezivande zokulima ngokuthelezela ezivalisa igwiyu chelesa isipaza lemagwe kazisebenzi ngenxa yengxaki ezithiyeneyo. Umnumzana Enoch Spando ngumlimi omkhulu njalo ngusobhuku eThornwood East uthi ukhangelele isifuno esihle.
Lapha ngibona ngani kufumbuza singathola 2 times or 2.5 kuthi owani lwana ngale engawulima ngamadompi nangetractor is 4 hectares. I-4 hectares leyo ngibona ngani inganginika otherwise 4 times. I-4 times leyo yonke ngiyayisha i-GMB nxa kuhambe kuhle.
Umnumzana Masuka uncome abalimi beTonet East ngendlela abalime ngayo esithi sokumele bathathe ukulima njengebhizimusi.
When we started the land reform program, you know better.
Mm-hmm.
The issue was for us to reclaim our land.
Mm-hmm.
It was not about farming. It was the land belongs to us.
Mm-hmm.
Let's get our land. Now that we have our land, we must get to the next stage, which is to utilize that land.
Sichezi kala ukuhlelo lokuthatha umhlabathi sasingela ndaba lokulima. Okwakho umqoka wayo ukuthatha lowo mhlabathi. Njengoba sesilawo okwamanje sekumele siye kwisigaba esilandelayo sokulima ngamandla ukuze ukulima kube yibhizimusi njalo senelise ukuphilisa imuli zethu kanye nesizwe sonke.
Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseTonut East eDubane ngi-Albert Ngube.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi abantu ababhubhe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 izolo bayisithiyagalolunye njalo abahlaselwe yi-coronavirus bafike phose amakhulu amathathu yi-266 asebahlatshwa ijekiseni yokuvikela leli gcikwane sebesedlula izigidi ezine i-4.2 million. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umanyano wamazwe akuzwekazi le-Afrika obona ngokuphathelane leziphepheli o-United Nations Refugee Agency uthi inkulungwane lenkulungwane yeziphepheli ze-Eritrea ezesigabeni se-Tigray e-Ethiopia lapho okuliwa khona bahlezi esimeni esiyingozi kakhulu ngoba abafinyeleli uncedo lokudla, amanzi nemithi. Isiphathamandla sikahulumende weMelika uMnumzana Anthony Blinken sihlanganele obona ngobudlelwano lamanye amazwe kuhulumende weRussia uMnumzana Sergei Lavrov eGeneva ngesikhathi eleRussia libeke amabutho alo lezikhali emngceleni weUkraine. UMnumzana Blinken uthi utshele intatheli izindaba ukuthi inkulumo leRussia ziyaqhubeka besamelele ukungenela ngesiphangiphangi eleRussia lingahlasela eleUkraine. Leyi Studio 7 esakazwa eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lichona njani zilugandaba. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Movin Dube, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zeGwanda.
Mnumzana, ungasitshela ukuthi udubo lwamanzi luhamba njani? Sizwa kuthiwa soluqalile futhi khona ngapho eGwanda.
Ya, uhlupho lwamanzi ikakhulu ngesikhathi lesi esezulu izulu lisina, sikhangelele ukuthi amanzi abe maningi indawo ngendawo edolobheni laseGwanda, amanzi abe khona kuyisikhathi lapho sihlangana lohlupho lwamanzi emawadini athize. Kuke kwadubuka amapayipi athize kwasuka kwahlupha ikakhulu endaweni okuthiwa ngamasekela ntaba. Indawo le ingazani iqansile, amanzi akahlala sibili engekho kwaba lesikhathi ukuthi kuzokudingisiswa ukuthi yindaba. Siyabonga ukuthi nje u-engineer ugcine sekunanzelele ukuthi kule ndawo lapho kudubuke khona ama-main valves ukuthi bagcine bawazama ukuthi balungise bagwanise ukuthi amanzi aphontshwe ayefika ebantwini. Engithemba ukuthi ngelanga lanamhlanje kuyisonto bangabe batholile abantu kuleyo ndawo, kodwa babuye basuka sibili amalanga amabili ladlulileyo abantu bethole nzima. Uhlupho engathi mina luyilo lukhulu kakhulu kusiya emanzini, kusukela kutanka eyakhwayo phezu kwentaba eyiyo esikhangelele ukuthi izenelisa ukuthi iGwanda jikelele idolobho lonke abantu bathole amanzi. Kodwa uhlupho olukhona ukuthi akukafiki ukuthi isetshenziswe itanga lana okupheleleyo sesikhangele ukukhula kwegwanda ukuthi sidolobhe selikhulu okunganani amapipe avele khona asayenelisi ukuthi asevise idolobho lonke ngenxa yalawo mapipe ukuthi mancane kakhulu ngesize okumele ngayo isupplier idolobho lonke sokunzima ngenxa yokuthi wona mancane idolobho selikhulile engithemba ukuthi imunicipality of Gwanda lapha bazathi khona bangathola imali bake bekhangele idepartment ye engineering ukwenzela ukuthi bangezelele amapipe icapacity yakhona ibe ngazani iyakhwela ukuthi amanzi abantu bayathole
wona umumo wezegciwane le coronavirus unjani lezinsuku
nxa sesikhangele umkhuhlane lo we COVID-19 edolobheni laseGwanda ungazathi usungazani uyasixekela kancane balutshwane yebo bakhona abagulayo bakhona abasezibhedlela baphathekile impela kodwa sokunganele komfula nxa sesithi siyaqhathanisa lezikhathi lezi ezinye ezidlulileyo lapho kuthola khona amawadi lapho kugcinwa khona abantu abasuke bahlaselwa yilo mkhuhlane babegcwala kakhulu kodwa kwakhathesi kunganele komfula ngoba balutshwane abantu sibili abakhona ngale abagcinwe behlaselwe lo mkhuhlane kuzathi ukufa hayi kunganeno lakho asikuthi singathi thina sesiba labantu esithi mina sebesuke basishiya ngenxa yalo mkhuhlane sithanda ukubonga kakhulu ngathi amapolisa aweGwanda abantu abanenxa bekukhangele bathola engathi bahlukunyezwa ngokunanzelela ukuthi umuntu wonke ahlale efakile imask ukwenzela ukuthi avikeleke kulowo mkhuhlane kodwa ngendlela abayenza ngayo kuyindlela esibona ukuthi izayenza ukuthi iGwanda ivikeleke izenza ukuthi wonke umuntu ohlale eGwanda ohamba eGwanda odlule eGwanda uhamba ele mask ngoba baba umthetho bakunanzelela konjalo bakulandelela kakhulu sinanzelela ukuthi khona lokho abakwenzayo yikho ngezinye indlela engathi kusuke kwasiza umkhuhlane lo uthi ube nganeno komfula ngoba akusela abantu ababe senza njenga labantu abayizolo abe behamba bengalawo ma mask uthole bebhoda idolobho lonke ehlangana la muntu beqhawulana besenza lokhu lalokhuyana kodwa kwakhathesi abaningi abantu sibili uyangena idolobho ubhoda indawo yonke uthotha abantu ama mask bagqokile okuyikho ukuthi ngezindlela loba singazi ukwehlisa lowo mkhuhlane kodwa ngaze sikhangele khona lokho sithi ngaba kuyikho okungenza ukuthi lo mkhuhlane usuke usixekele
lo-ke bekungumnumzana Movin Dube umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zeGwanda ebesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lela
Siyabonga Chris. Namhlanje weziphathelane labesifazana sixoxa lo Councillor Fabian Sipha oweluveve kobulawayo. Sihlaziya udaba lodlakela ezindlini. Ngalesi sikhathi abantu bengahamba-hambi njengensukwini ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Siqale ngokubuza uCouncillor Msipha ukuthi isimo sesinjani njengoba abalwela ilungelo loluntu bathi izehlakalo zodlakela ziyaqansa ngalesi sikhathi. Kulabanye njalo ababikwa behamba ukuyacitsha icala emapholiseni lilokhe likuthola lokhu yini
kakhulu kuyenzakala kakhulu umama uyahamba embangalela ubaba alosekuyaiina bayisengimxolela mina kaninga ngithi mina ngifisa ukuthi bebe bonke esengibavuvanisa bebonke ukuthi ngibone ukuthi iqiniso lingaphi ukuthi vele kuzekube njalo bekudale yinizo ikese ngimbuza kahle xa engumama osesiyakhuluka ukubana right kahlesi sisithi yena ubaba axolele angaphinda kwenzaka lokhana akwenziweyo ye uzathini ngakho futhi so ngamenze uzakala khona umthaka so ukuthi hayi hayi mina bakithi ana igaiti jamkoli kwa baadhi ya kusimbi kimaacha hai kani chora la kuna donge lile kwenye lava kwa baadhi ya kusimba kala kwa kusimbi 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 kwa kusimbi
ngezinye indlela bakhona abesifazana labo babangela udlakela lapha ezindlini
omama ngilandazela ukuthi ubaba vele ezikhula sezithole vele ngubaba okhumayo esikhathini aye nani kagojisa nabani vele kama kuyizula so kuni mama ubaba ahamba ngale ayegojisa sokuya manjengamalete awasisizongo 8 hayi asithi umama vele ngeyikhala vele akasaqeda ngalokhu isaphazele esikhathi engamvulele esikuphuzule ukubuya so
bona baba bayathi ukuthi ngempela abachayiwe yini ngoba abanye bengathi hayi umama kalamandla amakhulu kangako ukuthi angalibisana loba ngenqindi
dathi kuyabona ukuthi ubaba kwakhana nxa sokuzala ngibanje nje walakuthi ukuthi njengamhlanje siyaka ubaba kuvale ekhaya sesiba namanye amagqiba ukuthi avule umnyama nxa sevula umnyama kwakhana isithi umama ukhona ndizizwakela ukuthi sekula ngekhaya nomama kono kushana yiso zithi ukuthi umama lathi kulesikhathi ukuthi hayi ubaba vele nesintu ayisiwo muntu okha angathola endlini yekinto umama apheka ngaqedele ekhayele kuphela bafana bakhe bangalilisileki umekele ngalayigcisa labanye layobuya ngesikhathi yikho ngani ukuthiwayo bantu bangaphisa nabesezindlini
ubona ingani yisususa leso kumbe kwakukhona yini okunye kungabe kuvangwa lapha ezindlini
angithi kwesi sikhathi kwakuyabuya sendlini amangela khangithi lawo umama sekonke abaaba sendlini o wena uthole unatha ngani thina ngasendlini kunjani singahlanga lutho uthithi unatha labanye khona ngani omama ikuzukuye ikusukusu phela kanti ngokunye omama anti sizokukhule kakhulu thina ngasifubo babo kodwa ngani sisiza kalesiso sonesi ukuthi bona sekuya ngabe sizile thina lapho labantu abasale kuyona bekafika lapho khona ngani lapha
lo Councillor Faith Msipha weLoveve ebesixoxa laye ekobulawayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Kwezemidlalo, le-1 libhaxakule ele indlovu iyanyathela nge-7-1 emdlalweni we-Southern Region Division 1 odlalelwe enkundleni yeLoveve namhla emini. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-1 selinemiklomelo yesithupha ngemva kwemidlalo emibili yesigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League kulandela unqoba elikwenzele indlovu yanyathela namhla enkundleni yeLoveve B Arena. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu leSibhangane uBongani Mafuthi kusasemasinya ukuba abantu bethi iqembu leli yilo umadlezinye kusigaba se-Southern Region Division 1.
Thina singahamba sizitshela ukuthi ngoba sidla indlovu yanyathela sokulandelana ukuthi le-Ajax sizayo kanjalo sabe sizigqila. Thina sisemsebenzini oqotho sisibuyela la sihlala phansi sikhohlwe kwanamuhla sisebenze kahle izikhona kuqalisa lo khona lathi sizabale lenkinga.
Abahlehlele iqembu le-1 ngukapteni weqembu uKelly Shandindi yena ohlohle kule mizuzu eyisithupha umdlalo uqalile. UShepherd Katsikwa yena ohlohle ngomzuzu we-12. UCourage Sibanda wahlohla uMbewa umdlalo osule mizuzu engama-20 lathoba munomunye waphinda njalo walithela eMambuleni sekule mizuzu engama-32. Ngemva kokuba amaqembu ehlabe ikhefu iqembu le-1 liphenduke lahlohla igoli lesihlanu njalo ohlohlileyo ngethi Momoyo. Iqembu le-indlovu yanyathela lihlohle igoli lokukhipha inhloni sekudlule imizuzu engama-51 njalo lihlohlelwe ngu-Ivan Mhlanga kwathi le-1 lihlohle igoli lesithupha ngomzuzu wama-55 njalo ohlohlileyo ngu-Blessing Ngoma. Kuthe sekusele imizuzu eli-15 ukuba umdlalo ufike komlindi uyacina iqembu le-1 lahlohla okokucina njalo lithele emambuleni Tatenda Ushe. Iqembu le-1 lizadlala le-Ajax Hotspurs emdlalweni walolandelayo ukuthele indlovu yanyathela lizadlala le-ZPC1. Kweminye imidlalo edlalwe namhla enkundleni ye-White City iqembu le-Ratanang linqobe le-Arnel nge-1 kanya kuthi emdlalweni wesibili iqembu le-Quality Foods libe ngujikilobhanqa 1-1 lele-Mossi Rovers. Nase-Plumtree iqembu le-Mainline linqotshwe nge-2-5 ngele-Carsmine kuthi emdlalweni wesibili obuseluveve iqembu le-Siu lele-Mountain Climbers abe ngujikilobhanqa 1-1. Nase-Philip Busi iqembu le-Talent Vision litshaye le-Pinga Pirates nge-4. Ngimele i-Studio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji.
Wena rastanya utanda uthi
Lapho sizwe umculi uSikhosana Buhlungu echasisa ingoma yakhe ethi Rasta kungxoxo esayiqhubalayo khona pha emsakazweni weStudio 7. USikhosana yena uthi ukhangelele ukuthola indondo kumncintiswano ebuyayo elizweni ePPC Zimbabwe Music Awards. Lapho sizwe umculi uSikhosana Buhlungu echasisa ingoma yakhe ethi Rasta kungxoxo esayiqhubalayo khona pha emsakazweni weStudio 7 uSikhosana Awards. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla lezanu PF lithi liqhobe kuhle ukhetho lwama-primary elections elizweni lonke lapho kumele kube lama-by-elections. Siphinde saxoxa lamabandla aphikisa azancintisa kulolu khetho wona athi alulindele ngabomvu. Le indlovu iyanyathela nge-7-1 emdlalweni we-Southern Region Division 1.